Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 29 Mphalakazi 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
imigwaqo yethu kayimihle njalo kule bridge lelo eseliphethwe ngamanzi kusasamne endaweni yegogo. Nalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministries babone ukuthi i-bridge lelo selilungisiwe ngokushesha.
Abenhlanganiso zezihambi ezisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibikwa zibangelwa yibonakala kwemigwaqo elizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli.
Lapha izindlela sezinganiso ezihambanisa ngoba i-constitution yeZimbabwe ikubeka kube sobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information njalo intatheli izindaba zilelungelo lokuthola i-information.
Intatheli izindaba ziyasithola isinqumo sokwaliswa kwazo ungena emhlanganweni ezaqhutshwa izinduna labantu abathinteka ngombhuqazo wegukurawundi. Ngakho ke zithi zizakuyasiphikisa emithethwandaba. Ukuthi ke uhlangothi lomsebenzi okwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibazisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ezimela izihambi ezisebenzisa amabhasi elizweni zikhuthaza uhulumende ukubana aqinise umsebenzi wokulungisiswa kwemigwaqo yelizwe. Abenhlanganiso le bathi njalo iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yibubi bemgwaqo kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Lokhu kuza ngemva kokuthathwa ngamanzi kwebholoho elesesame izolo elixhumanisa inembuzi yalegogo South kanye lezinye ingozi ezibulalise abantu abaningi ngekhefu lekhisimusi lelokuqala komnyaka. Izihambi zime kumacele amabili alomfula zingesenelisi ukuchapha. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Kancube oweStudio 7 uxoxa nonobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Passengers Association umnumzana Paul Makiwa.
Sithanda ukuthi sikhuthaze abachayeli bethu ukuthi bahambe kuhle emgwaqweni, balondoloze izimpilo zabo, baphinde balondoloze impilo zabanye kanye lokulondoloza izimpahla. Siyakwazi ukuthi sibe labantu abaningi ababhubulela lona leli khefu abadlula 87 labo abasitshile. Njalo silabantu abakwanisa ukudlula 424 labo abesele sebelamanxeba nomuthi belimele. Siyazi sobala ukuthi imigwaqo yethu kayimihle lapha lalaphana. Okuningikwa khona siyabona ukuthi kulama potholes ayebe khona. Njalo siyazwisisa ukuthi kule bridge lelo eselithethwe ngamanzi kusasame endaweni yegogwe. Nalokho isicelo sethu ukuthi i-responsible ministries babone ukuthi i-bridge lelo selulungisiwe ngokushesha. Njalo isicelo sethu ukuthi labo abasebenzisa indawo yonaleyana babone ukuthi sebesebenzise omnye umgwaqo ukuthi bahambe lapho abangabe besiya khona.
Umnumzana Paul Makiwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izihambi eyeZimbabwe Passengers Association. Limuzoxoxa lapho loThabo Kancube oweStudio 7 eseHarare. UThaboka uphinde waxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Makleo Mapfumo osebenza lenhlanganiso yeSafe School Zones Zimbabwe.
Njengomuntu nxa ulamabhasi akho kumbe ulamakhombi akwahamba ama-long distance kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. but siyabona kathi ukuthi imoto eziningi abantu abazithovayo nabantu abalow 25 but ithethe ithi nxa umuntu ehamba le-p s v kufuze ukuthi 10-5 years and above abe le-defensive abe le-medical but konke khonokho lingakhangela imoto kathi esezihamba labantu ama-lengthethe njengalawa ngabafana abancane ama-20 years ama-21 years abakwanisi ukuzibamba kathi ayibona ukuthi kungenza i-accident emangalisayo leyana liyambona ukuthi wayi-drive kasekho sebalekile because they cannot handle i-pressure naleyo nasikhuluma ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu ngiyakwanisa ukukhangela ukuthi i-driver leyo wavela ngaphi and i-history yakhe injani then ikhangela imoto yangikhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi ama-number plates abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-lengthy-distance it's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayila certificate of fitness ayila passenger insurance which means ngenza i-accident khonapho avela abantu konke ade besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa
sibona ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza ama-campaign okuthi behlise ingozi lezi libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe
right I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-therapy during ama-holidays leyo kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious I think one example singakhangela i-side yemtare le kule team ade ikhona ekwamtare i-zetherapy le-Traffic Safety Council ade nechaya i-enforcement ukuthi imoto ade idlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 mbele abantu abangu-12 ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra then betele i-drive ukuthi imoto leyo ayihambe labantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo so yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilingisa because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokubumba ukuchiyela i-educational campaign akula lito abayenzayo abantu be-traffic so kuyabe kufuze ukuthi ivele i-traffic ingaphili i-authority yonaleyo ukuthi abantu abanjalo bahle baboshwe khonapho
njengabanye abasebenza labo ukubona ukuthi imigwaqo yeZimbabwe ivikelekile lina lilaziphi indlela
sina kathesi sifuna ukuthi sizame ukuthi sisebenze layo i-Traffic Safety Council kathesi athi sifuna ukuthi sipushe ukuthi ama-alcohol beverages wonke athengiswayo kukhitshwe i-certain percent tekswe khonapho i-certain percent ukuthi imali yonaleyo ifunde ama-road safety projects because ama-road safety projects i-Traffic Safety ifuze ukuthi ibe lawo amaningi saka thina sikhona ukuthi sincedisane layo sifake ama-policies wona lawo ukuthi i-drunking i-beverage ibe nama-percent ayihamba athathwe khonapho then also siyenze ukuthi i-speed management policy yethu eZimbabwe ibe effective umuntu engadluli i-speed limit le yabotshwa kathesi siyabona imoto eziningi bede yabona ukuthi imoto azisani ku-red robot ingaba impatient 5 minutes sedlula saka thina sifuna ukuthi sisebenzise sincedisane ne-traffic safety lama-ideas ethu esilawo ukuthi i-safe systems approach i-road safety eZimbabwe singayilingisisa njani
umnumzana Makleo Mapfumo usebenza lenhlanganiso ye-Safe School Zones Zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emgwaqweni iintatheli zindaba ziya zisola isinqumo sokwaliswa kwazo ukungena emihlanganweni ezaqhutshwa yizinduna labantu abathinteka ngumbhuqazo wegugurawundi ngakho-ke zithi zona siza kuyasiphikisa emthethwandaba umkhokeli wogatsha lwezinduna ole-chiefs council umnumzana Mjana Khumalo utshele istudio 7 izolo ukubana iintatheli zindaba zizatshelwa kuphela okuyabe kukhulunywe ngabantu emihlanganweni le nxa isiphelile kodwa ke intatheli zindaba kanye labalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende uzama ukufihla iqiniso elizakhulunywa ngabantu kuleyi mhlangano izinduna zaphiwa umlando wokulungisisa udaba lwegugurawundi ngumongameli Emmerson Mnangagwa njalo zithi zizaqala lolu hlelo emathebeleleni north le-south phakathi kwenyanga ezintathu zakuqala zomnyaka ka-2024 umthungameli Nkomo owe-Studio 7 uxoxa lomkhokeli wenhlanganiso yentatheli zindaba eye-Young Journalist Association uLeo Munende ngalolu daba
lapha izinduna sezingane seziphambanisa
ngoba iconstitution yeZimbabwe ikubeka kubesobala ukuthi ama-citizens eZimbabwe alelungelo lokunikwa i-information. Njalo intatheli zindaba zilelungelo lokuthola i-information. Into abayenzayo le asikho nto ekumbe engingathi ngingadelelanga engingathi ngiyayingibo into e-public, into eyayenzakala esizweni sesindebele abantwini abesindebeleni mainly. Njalo kunabanye abesindebeleni abangekho koBulawayo, abangekho emathirileni kumbe nasemidlev lapho abazabe behlangana khona labantu abazafuna ukwazi ukuthi yini okwenzakalayo. Esabukona kufunzakala ngesikhathi kuthiwa le Motlanthe Commission ngemva kwama-elections ka-2018 intatheli zindaba zonke zazivunyelwa phakathi. Sasinikwa isikhundla, sasinikwa inhlonipho esinikwa nayi-constitution eZimbabwe. Yikho okuze kube senzakala khathesi. Lokhu asebezama ukukwenza yinto eyakhulunywa nabaningi besithi abafuni ama-solutions awegugurawundi avela ebantwini abayi-123. Bathi bona bafuna ama-solution avela ebantwini abantu abahlutshwa ngesikhathi segugurawundi, hathi ama-chief, hathi izinduna lezi. So hhayi, alokhu abakukhulumayo lokhu akulangqondo and emthethweni sizawuphikisa ngendlela zonke esenisa ngazo.
Umholi wezinduna Mnumzana Munende ubaba uMtshane Khumalo sikhulume laye izolo wathi yena okwenze bathatha lesi sinqumo ikuthi kabafuna ukuthi kufikwe endaweni thize kwenziwe umhlangano namuhla lina ntathele izindaba bese liyabika ukuthi kuthwe kusasa kuvukwe kusenzwa umhlangano kwenye indawo okukhulunywe izolo bese kusiyaba lomthelela kulokho kuyabe kukhulunywa ngalolo suku. Ungathini ngalokho?
Kodwa phela indaba eyamakhomishini ayiqalanga namuhla lezi, lokhu kwaye kwenzakala. Njalo nxa udaba olukhulunywa kumbe etholotho luzaphindwa emaphisa akula problem lo. Ukuthi intatheli zindaba zisine zabhala ukuthi hhayi emaphisa bathe besesabele ukuthi kumbe etholotho kuyazezwa khonokho bethi hhayi, lokhu akula ndaba lokhu. What if bona bengazitshela into ezingakhulunywa ngaphakathi, siyabakwazi njani? Kuze sibe silalele lakho ukuthi abantu bathini. Nxa sithapha indaba zethu, sithapha indaba zethu ngama-angles atshiyeneyo, akufuzanga kuhle kuthiwa wonke umuntu kabhale lokhu okukhulunywa ngama-trip kuphela. Lezi athi zonozi kuyazi lokuyi-propaganda, njalo thethu sibona ngani kumbe kune-agenda abafuna ukuyifusha esingavumelani layo.
Ngesikhathi segugurawundi kubulawa abantu emathebeleland lase-Midlands, siyazi ukuthi intatheli zindaba zazingavunyelwa. Kwakuvunyelwa nje intatheli izindaba ezinlushwana ezazihamba lohulumende zitshaya ipropaganda kahulumende. Nxa sokuzanywa ke ukulungisiswa lolu daba, intatheli izindaba zivinjwa njalo, singathi lokho kuveza.
Kunezinto ethe khona thina sesicabangela ukuthi bafuna ukuzifihla. Thina sithi nxa into le abayenzayo beyenza ngendlela elungileyo, akufukanga besihle lutho. Singakhayela ngesikhathi segugurawundi njengokutsho kwakho, intatheli zindaba zazisalisa ukungena ezindaweni lezi okwakule fifth brigade isenza eyayikwenza ibulala abantu, itshaya abantu. Yikho abantu vele bahle bathi intatheli zindaba sizifuna ngoba babesisaba ukuthi iqiniso leli lingaphuma lathi sizanyuka. Sesiphinda sikwesaba ukuthi bengathi endaweni eya intatheli zindaba lakhathi siyazixotsha ukuthi intatheli zindaba then abenzi lutho phela. Kufuze kube sesibhekeni lo. Everyone should know, everyone should see ukuthi no, abantu abayazama sibi truth telling attempt at reconciliation, lokuqhebisana into ezinjalo. Manje nxathi besenza so thina sesifuna ingani yikudlala isikhathi.
Uliya Mnende ngumkhokheli wenhlanganiso emela intatheli zindaba e-Young Journalists Association. Uhlangothi lwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe luthi iningi labantu ababhalise ukuvakatshela indawo zokuzilibalisisa elizweni ngekhefu ngabavela kwamanye amazwe. Ngekhefu leKrisimusi izizalwane zeZimbabwe yizo ekade zivakatshele lezi ndawo ngobuningi, njalo indawo eziningi bezigcwele. Indawo zovakatshela lezi zigoqela iVictoria Falls, Vumba, Nyanga, Matopos lezinye. Ukuhlaziya lolu daba, uThaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlanguthi lozokwethekelelwa kwelizwe e Employers Association of Tourism and Safari Operators nomnumzana Clement Mukwasi.
Nasikhangela okwenye leyi ezayo, sikhangele izethekele ezivekela kwamazwe athiyeneyo, ama-bookings ethu ababhalisiwe ukuthi bayabuya kuyathengisa ukuthi abaningi bakhona bavelela, abanye bavelela e-America, abanye bavelela e-Europe, ibo abaningi bakhona bazabuya kunye kodwa ku-Christmas abaningi kade bengabantu balapha eZimbabwe. So sibone ukuthi kade kubuya amagroupu athiyeneyo, iimoli kade zibuya zihlangene, abantu abadala nabantwana. Wonke le sihlobo ezithiyeneyo abantu abasahambe emakhaya ukuthi bayeqeda iholidi basemakhaya, sebebuya kuma-tourism resort bechazeka bebonana beyenza ama-activity athiyeneyo.
Kuyini okubangele ukuthi kube lezethekele eziningi ezivela eZimbabwe?
Ukuthi ukumaketha kwethu elizweni sekule sokukhanya vele ukuthi abantu hayi bayasizwisisa, sebebuya sebenza into zonke. Sibone futhi ukuthi lo nyaka abantu abalapha eZimbabwe labo bayenzile esingathina ngama-higher regional activities, into ezifana labobhanki, labo-goat swinging and the like, labo-rafting. Abantu balapha eZimbabwe labo sebeyenza into ezinje, kudala besikade kungayenziwa ngabantu abalapha eZimbabwe, kade kujale ukuyenziwa abantu abavelela kwamanye amazwe. Kwalapha eZimbabwe kade bejayele ukwenza ama-needback activities afana nabo-cruise, labo-helicopter flight, lokuhamba phakathi kwama-follows. Kodwa kwakhathesi hhayi bayenze konke sibili bevelela lapha eZimbabwe. Ngathi mina nxa sikhangela izimumo ngathi abalapha eZimbabwe kunani kade zithingisa ayisikhombisa abavele lapha eZimbabwe. I-difference ngabantu abaphandle. So singathi hayi into sezitshintshile kanye nani sezidlulile ku-COVID and i-tourism sivukile, abantu abalapha eZimbabwe labo bakholisile, babuyile kade begcwalisile indawo zethu zonke.
Umnumzana Mukwasi Clement ungumkhokheli wenhlanganiso yabaqhatshi abakuhlangothi lozokwethekelelwa kwelizwe ye-Employers Association of Tourism and Safari Operators. Ubeyixoxa ecingweni loThabo Kancube eseVictoria Falls. Amapolisa athi asebophe umnikazi weshabhini ethengisele abantwana utshwala eHarare ababonakale kumfanekiso owevidiyo okade usabalala enkundleni zokuxhumana benatha bengaqhize qhakala, okuyinto icunule kakhulu uZulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Ponyathi uthi umsolwa nguFitin Mutiyaya oleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lantathu 23 njalo uthengisele abantwana laba utshwala eshabhini yakhe esenyere flats elokitshini lembare eHarare. Abantwana laba balishumi lambili njalo baleminyaka yokuzalwa esukela kwemihlanu kusiya kwelishumi lanye. Unyathi uthi uphenyo lwamapholisa luveze ubana abantwana laba bathenge utshwala lobu ngemali abakade beyiphiwe njengezipho zekhisimusi. Uxwayise labo abathengisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelishumi lasiyagalombili 18 ukuthi bazabotshwa ngoba besephula umthetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo webhodi yenhlanganiso yezakhamizi zeHarare eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula.
Into esihluphayo kakhulu ukuthi size ukuthi abantwana abanyinyane kangako batholakale benatha utshwala. Yebo, lo umama owejabhini obathengisele utshwala angaba ngumuntu esingamsola, kodwa kumele ukuthi sikhangele imbangela eyenza ukuthi labo bantwana babe sezitaladeni. Ngomaripoti aphumileyo abanye abantwana ababili ngabantwana abalonina leyise abehlukanayo. Nge-economy ekhona leyi siyabona ukuthi abazali abaningi abanye bagcina besehlukana. Njalo udubo lwama-city kids liyanda kakhulu ngokubana i-economy iyenza ukuthi kungabi lemuli eziqinileyo ezindlini lapha abantwana labo begcina besenza okuningi kakhulu. Kakukandi ngayina lona ngoba singakhangela emasaladini kakhulu eHarare. Kunabantwana abaningi obona bethatha amadragi bedlakwa njani. So kasiyotshwala kodwa nje amadragi ayasibili ufika bebhema iglue, bebhema okunye okudakayo, begcina-ke hlukumezwa nabanye abantu.
Abantwana laba singathi yimihambuma yini ngama street kids bahlala esitaladeni?
Ngikuzwayo kukhanya ngathi ngama street kids iningi labo. Kodwa abanye ama street kids kasi ma street kids ukuthi bahlala esitaladeni. Ngabantu abasuka emizini betshona esitaladeni ntamba masiyeziyela ngezindlini. Ngibona ngathi okwenza ukuthi basuke emakhaya besiya ezitaladeni i-economy ehluphayo ngoba ekhaya kubendlala angangena esitaladeni ahlangane labanye abavele behlala ezitaladeni bagcina besenza into eziningi-ningi njalo ngakhangela kulabantwana abasezitaladeni esingathi ngama-city vendor abathengisa iziyiji lokunye kunjalo njalo akula mthetho obabophayo kangako abantwana labana bagcina bengena kweminye imikhuba engalinganga.
Lina njengabaholi benhlanganiso ezisebenza labahlali kuyini elikwenzayo ngendaba ezinje ngoba siyazi udaba lwezidakamizwa ludaba osolulesikhathi luhlupha eZimbabwe.
Siyazama njenge ikakhulu njengeHarare Residency Trust ukuthi sifundise izakhamizi ukuthi zizame ukondla abantwana babo ngendlela ezilungileyo. Njalo kuminyaka ethize edlulileyo besikhuthaza ukuthi izakhamizi ikakhulu laba abangela enye indlela yokuthola imali benze amaphuzu angabanika imali bebambene ukuze banelise ukudla imbuzi zabo. Njalo siyakhuthaza ikakhulu laba omama labobaba ukuthi kungabibe ngabane kakhulu lokwehlukana ngoba amadiye enye into ehluphayo. Abantwana abondliwa yi-single parent ukuthi bondleke kakuhle bakhulekele imithetho kukhanya kuyinto ehluphayo kakhulu.
Utshilo ukuthi udaba lolu lukabili uyabasola abamashabhini, uyabasola njalo abazali abanganakekela abantwababo. Kuyini ongakukhuthaza bona abazali laba amashabhini?
Amashabhini kuyahlupha ngoba singeke sathi singakhuthaza amashabhini ngoba amashabhini ngabantu abasebenza bengelamalayisensi akula mthetho obabophayo. Esingakhuthaza nje ukuthi kwabe zomthetho ukuthi yenze ukuthi amashabhini angabi khona ngoba akula esingakutho ngobantu bamashabhini ngoba ngabantu abazifunela imali. Ungabuya ule mali noma uyingane leminyaka engu-4 enaso longu ethole imali balithwane abangala imali bathi lesithi mnyane kakhulu.
Umnumzana Albert Mazula umgcini sihlalo webhodi yeHarare Residence Trust limuzwe xoxa lapho ecingweni loNtongameli Nkomo weStudio 7.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine. Was a Friday.
Kuhlelo Was a Friday liviki sihamba lomculo womdumo owe house yena ke udabuka emangweni weBethel eGwanda. Uayanda Ndlovu ozibiza ngegama lomsebenzi lokuthi Ayanda Deliza Boy. Nangu ke exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7 ngedlalade lakhe elitsha.
Ukucula from 2019 ngise single track abathi nguwe wedwa imanyalo track, and then 2020 ngazotshintsha ngangena ku house. From 2020 until 2023 ngisebenza i-album le ephumule ngo-2023 abathi Jerusalem. ngisebenzile, I can say ngisebenzile because ngisebenza ngiwani, ngiphusha ngiwani, bengithandaza ngithandaza lapha nalapho ukuthi konke kuvele kwaze kwavela kwaphuma i-album.
Tenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bafuna ukuxhumana nami. Inamba zami zithi 0615919. Ngizoziphinda futhi ngize South Africa because ngokusebenza ngise South Africa yikho ngikhona okwamanje, so inamba yizo ngazithola ukuthi ukhona ukuthi uxhumane nami because azikatholakali kuma-social media. Star 27 61 31 59 191 yikho ngangithola khona.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Kubalandeli ngingathiyela mazwi ukuthi kumele ukholwe, uzibhilivele wena ukuthi everything izovela. Kulalapho esikhathini sokunzima kakhulu kwezomculo kulobunzima sibili, because uzothola ukuthi kunama-challenges amaningi owahlangana nawo. Uzothola ukuthi phela njengabantu sisacula sihlangane, sometimes kunokungazwana, but kumele uhlale uthembile ukuthi everything izolunga, because ungagive up. Hayi, kule nto ehambayo.
Chocolate, you are my yogi yogi, you are my everything. You are my chicken pie, you are my chocolate, you are my yogi yogi, you are my everything.
Ngelethembali ukholisile umculo oka Ayanda Diliza Boy. Lingakhohlwa-ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje uhlelo sikhangela ubana kuyini okukhangelelwe ngabantu eminyakeni omutsha esiwusungula ngomvulo oka-2024. Isikhathi sethu asabuvumi bawethu ubana siqhubekele sonke phambili. Sikodwa singeke ehlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso zezihambi zisebenzisa amabhasi zithi iningi lengozi ezivame ukwanda ngezikhathi zekhefu zibangelwa yikonakala kwemigwaqo yelizwe kanye lokungaziphathi kuhle kwabashayeli. Silugqiba-ke lapho uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.